this morning we had our members attacked in Jube, in Bulawayo. We had campaigning teams who were going around doing their business, and we have been informed that they were then attacked by members of the opposition.
Ekuseni namuhla kulamalunga ethu ekade ekhankasela ukhetho atshaywe ngabasekeli bamabandla aphikisayo enjube kobulawayo. Atshaywe ngamatshe lamarekeni. Ngike ngaxoxa lelinye ilunga lethu lisithi liya esibhedlela ukuyabona ukuthi bangaki abalimeleyo lokuthi balimale okunganani. Kuyadanisa ukuthi abasekeli bethu baphanjaniswe ngalindlela bezikhankasela nje. Kuyadanisa njalo kakhulu ukuthi kube lodlakela lolu ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaze abantu ukuthi bakhankase ngokuthula kungela dlakela emhlanganweni wakhe awenze ngomgqibelo.
After His Excellency the President really appealed for peaceful campaigning on Saturday.